izwi lakho nasibili nokuthi nxa likuthole uphandle kumbe udrayiva hayi impilo yakho ibisekudenja kakhulu.
Siyabona ukuthi-ke kukhanya ngani kulabantu abafika amathumi amane 40 khonapho-ke ababulewe lizulu leli endaweni zenezo ze-New York ne-New Jersey. So singathi-ke abantu kusizwa kuthiwa bafisa ukuncedwa, bafisa ukuncedwa ngani ngokuzwa kwakho khona?
Yeah, I think ngenxa yokuthi kusiba lezulu elinje eliflada izindlu, into yokuqala efunakalayo shelter. Kusuka ku-shelter then ama-long term kumbe ama-immediate needs, ukudla, you know, lento ezinjalo njalo. So esikhathi abantu laba vele ngoba ama-basement abaningi ase-floodile, nxa se-floodile indlu yakho ayisahlaleki. So somele umelele ukuthi izulu iqale lehle mbijana lamanzi ehle ukuthi ku-vacuume wena ama-basement lawa. Izindlu zi-dry, but ayinto eqathekile yokuqala vele yi-shelter, then after shelter kuzafunakala into ezinjengokudla lokuningi.
Ye, so ungabatshela usithini abantu ngakhonokho-ke isehlakalo lesi?
No, ikwenza kankulunkulu. Into enje anje besixoxa nje vele ukuthi mina kunke embazi ukuthi ngo-Aida vele hhayi omama kuthiwa ngo-Aida vele babe anthiwa balolaka. So mbona nganikho kwenzakaleyo, ikwenza kankulunkulu. Kula nto esingakwenza oqatshileyo ukuthi nxa ukwazi ukuthi indlu yakho i-flooded, ungathathi ama-chance zama ukuhlala kiyo ngoba kungenzeka ukuthi iwe. So hayi, nxa kule ndlu yakho i-flooded, zama umzamo wokudinga i-alternative shelter for now. Lokhu kwenza kankulunkulu, akulati esingalwenza, kodwa hayi, i-government yalapha ngiyazi ukuthi izanceda.